umnumzana Khoso Nyathi oleminyaka engamachumi amabili lambili yokuzalwa umise phambi komthethwandaba nyakenye wagejwa ngemva kokutholakala elicala lokweba kanye labanye ababili abezimbabwe wagwetshelwa ukuyathelwa imvubu kane emhlani njalokubika umnyaka owodwa ejele kodwa lamuhla unyathi usegwetshekile esebenzisa isihlalo esilamavili iwheelchair kulandela isehlakalo sokuthelwa imvubu leso ujele iStudio 7 ukuthi wazithola esome omunye umhlubulu echawe istroke ngemva kokuthelwa imvubu kwabe kuqala kwendubo zakhe njengoba elandisa
labe bacha khona umpolisi oyitokile khona ngale ngizwaze izifo enchange ikhebi lomdakazi ngemva kokuthi anjaye ngachaya istroke ngaba paralyze bangithatha bambisele emaselini okwe 2 days ngathi langa lokuqala elingena ngabatshela ukuthi vele ngiyagula bayithatha izindaba yangkhona so sasekuse ngavuka vele ngingasakwanisa ukuhamba so bangithatha bahambisa esibhedlela emafihla khosi ngahlala khona lesibhedlela the whole day so ntambama babengithatha bengiphosele eprison so ngahlala eprison khona ngale ngasafara ngangisaphakanyiswa ngakabele wheelchair kodwa ngalilanga amabhanti into bastrike ukuthi
uthi ngemva kokuphuma kodaba lwakhe kumaphephandaba olokuthi uhambisa uhulumende weBotswana emthethwandaba edinga ukuhlawulwa izigidi zamapula amanye alengxenye i-4.5 million amapholisa amxotsha lapho okade egcinwe khona kwenye inkamba eTlokweng duze lesigodlo iHaburoni abogatsha olubona ukungena lokuphuma kwabantu eZimbabwe le-immigration lwayala kwamukela unyathi ekusimo akiso besithi uhulumente weBotswana kabone ukuthi uyelatshwa kuqala unyathi uthi khathesi kayenelisi ukuyenza noma yini egeziswa njalo ephakanyiswa uma efuna ukuya esambuzi
so isikhathi sonke ngise-prison ngiye ngachema ithubu for 4 months ngichema ithubu after that ngakhonsin recovery ithubu bangikhipha so kathesi umuntu ophakanyiswayo kuyethoyilethi ngiyabe ngiphakanyiswa uyafakwa echembeni noma umuntu engikhiphe echembeni embisela e-wheelchair ugezwa umuntu onito ukugeziswa
kathesi ugcine ngomunye umsamariya olozelo esigabeni se-odi ngaphandle nje lwehaburoni akukabekwa ilanga lokungena kodaba lukanyathi emthethwandaba kodwa amapholisa wona avika ngokuthi ukuthela imvubu yisizwe semthethweni eBotswana ngakho akula mthetho abawephulayo ngumathini Ngwenya wendaba ze Studio 7 ngisabron kwelo Botswana.